Ikamu leZimbabwe lesibili lizadibana lele Afghanistan emdlalweni wokuqala wohlobo lwe-test lingela abadlali abathenjiweyo ababalisa uBrandon Taylor, uCraig Ivan kanye noKyle Jarvis. Ukapteni weqembu leli uSean Williams uthi akula abangakwenza ngokungabi khona kwabadlali laba njalo bazasebenza ngokukhona.
Ukungabi khona kukaBrandon, uCraig kanye noKyle kusitshiye sisebunzimeni ngoba balolwazi olujulileyo olokudlala umdlalo kakhilikithi, ikakhulu ohlobo lwe-test. Ngasikhathi sinye silabadlali abancane abaqoqoda emnyango ngoba sisesimeni esokubumba kusha iqembu lethu, okusho ukuba abadlali abasakhulayo lithuba labo elokudlala. Abadlali abangekhoyo isikhala sabo siza kuba nzima ukusivala ngoba bephathisa kakhulu iqembu lethu. Kodwa iqiniso elikhona yikuba akula esingakwenza ukuze siguqule isimo sokungabi khona kwabo, njalo umdlalo kumele udlalwe loba bengekho.
Wesley Madebere, umdlali osakhulayo ozayeqala udlalela iqembu leZimbabwe emdlalweni wohlobo lwe-test. Iqembu leZimbabwe lizadlala imidlalo emibili yohlobo lwe-test leqembu le-Afghanistan. Wakuqala ukhona mhlazimbili kunyanga kaMbimbitho, ukuthi owesibili ukhona mhlazilitshumi. Ngemva kwemidlalo ye-test iqembu leZimbabwe lele-Afghanistan azadibana kwimidlalo emithathu yohlobo lwe-One-Day International ezaqala mhlazilitshumi lesikhombisa, kusithi owesibili uzadlalwa mhlazilitshumi lathoba munomunye, yikanti owesithathu njalo ngokugcina uzadlalwa mhlazi ngamatshumi amabili kuyo njalo inyanga kaMbimbitho. Ngokwakuqala lonyaka kuba iqembu leZimbabwe elabesilisa lidlale lamanye amazwe. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo, nginguJoseph Njanjini.